nani bantu akasikhethini hayi ngabe zabantu bakhuluma indaba yegugura onto leyi bla bla so hayi lami into engiyithoyo lami owamumbone ngubona uright amboni ukuthi singabiselwa abazali bethu ngemali mina ngibona ukuthi le ndaba ekhulunywa abaningi le ukuthi hhayi abakamthwakazi bodwa abanye bodwa ngiboni ngathi maybe kungabe layo i-solution enjani e-right hhayi ukuthi sibe silokhu ibhizi abantu besibusa kungela nto abasenzelayo namanje akula nto ebambekayo bafowethu abala ma-birth certificate abahlwabethu abala ma-birth certificate ngendaba ukuthi uswele ukuthi uzosizwa ngubani ma ufika ngale bakujikela abanye bafuna ukubhadalisa imali njalo futhi yonke indawo yathi usuya khona kuthathathisa umntwana i-birth certificate yathola umuntu wasesitshonini akula muntu wesindebeleni ozosebenza khona aplikrina lingasazwani enkulumeni so lami ngiboni ngathi kwathiwa phesheya to phesheya is better kuqunywe mpela omunye lo munye laye ebhekane lokwakusiwa hhayi ukuthi bebelokhu besithathela phansi abahlwabethu beze bebhuge lathi sesigugile so angiboni ukuthi kuyindlela e-right ukuthi bebese bezosibribe ngemali so akahlale layo imali yakho mna ngapho eyi abazali bethu anyeke bavuke so hhayi akuqunye impela uma kuvumeka kuqunye ekuhambe bezibonele labo lathi sizibonele siyabona okhulumayo nguHenry obuya ekhesi emangcwabeni akonyongolo nguye lo okhulumayo ngiyabonga studio 7 ngibonga labandalele ngahlonipha futhi i-president le engasilaleliyo nje kuphela
ngitshona njani wasakazi studio 7 mina okhulumayo ngurafael mavela athi nasithwele nzima elizweni kunzima la imisebenzi ayisebenzeki kuhle siyazama mina ngise egolideni ngiyemba igolide ngile mayini engiyemba khona igolide kodwa ngaze kuphume khona lokhu okuphumileyo uzame ukuthi uhambise khona ngalesi delite ukuthi uyophiwa imali akunika 55% ye-production oyiyenzileyo nge-United States dollar futhi 45% lethi transfeyela ku-bank account yakho so kusiba i-RTGS yona i-RTGS nxa sokuyi-RTGS akusathengi lutho izinto ozisebenzisileyo ukhipha igolide lelo zonke ziyabe zingasayineli ukuthi uthenge nokubhadala abakuncedisileyo begebha sila abantu abakuncedisayo begebha sile dizili kulamahola kulama-hours kule transport sitransporta sisiya lapho ogigwa khona uthole ukuthi imali zangikhona azisayineli wonke laba abantu kabakhaleli i-RTGS kabayifuni bafuna imali irandi kumbe i-United States dollar wena ungabanika i-United States dollar leyo ozabe uyiphiwe iyi-55% yalokhu eliyabe likuzozile i-RTGS isala ngapha isikhangelane ngezindleko zemayini uthole ukuthi uhlangane nazo kuhle imzekelo ezokabe sayineliseki into yangikhona isisenza vele sihle siphume kubhizinisi nikakukhulumeki la igovernment kayilaleli kayila ndaba lokuthi siyizwa ubunzima obungakanani but bayazi ukuthi iprojekthi yemayini yiprojekthi enzima okunye okumangalisayo efuna imali efuna i-cash but ibona bekufakele i-RTGS le yona le i-RTGS lanxa nje siyifakile khona ngale ku-akhawunti uzama ukuthi uyayithatha ngobuningi bayo uphinde uyisele imali bekulimithe bekutshethi siyakunika $100 kumbe siyakunika $50 khonapho wona ufuna ukuthenga ube sokuthiwa siswayiphe uyafika lapho uthi yathenga khona bethi hayi kasiswayiphi thina kufuna ikheshi ngoba sizawuda ngaphandle kwelizwe kunzima kusebenzeka nzima bakithi siyacela ukuthi ngabe uhulumende yezwa izikhalazo zabagebhi ukuthi sinikwe imali ethengayo hatshi imali enzima kangaka isisibulela ibhizinisi lelo selisile nithemba labo bayabona khona ngabe ukukhanjiswa khona igolide efidelity I suppose i-production has gone down okunye okumangalisayo ngoba akusela ndlela esingakhipha ngayo igolide ngoba imali yokusebenza ayiseningi engiyabona.